zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muSouth Africa zvakamirira mutongo wedare repamusoro renyika yekuti zvodzoserwa kumusha here kana kuti kwete.
Tinotenda shingirai tokusiyai muchinzwa nhau dzeisindebele.
Sokuisikati sendava kuVOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 29 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu eZimbabwe bamelele ngamehlo abomvu usuku lokhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Silungiselela ukhetho esilenkinga ehlangana lapho ikakhulu indaba yevoters roll yikho sikhuthaza abantu bakithi endawo zonke ikakhulu emaphandleni kubana abantu bonke bekhangela kubana amabizo abo akhona yini kuvoters roll.
Uyaxokozela endaweni zokuhlola amagama egwalweni labavotayo olwevoters roll ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Ndingakhangela ibizo lami eBurnside filling station ndabevele ndivotela khona kwathiwa kalisekho khonaphana seirio le segaratshini ngabona kungafika kuma-10 kilometers.
Abonga abalomkhuhlane wengqondo lokunye bathi bathole nzima ngokuswelakala kwemithi ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubekhangelelwe ukuba uzabikela uZulu namuhla ngosuku lokhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka kwele Zimbabwe. Ngesikhathi sisiya emoyeni ubengakakwenzi lokhu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bamelele ngamehlo abomvu ukuzwa ukuba uMnangagwa uza kuthini ngosuku lokhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka. Iziphathamandla zikahulumende esikhulumelazo ezigoqela unkosikazi Virginia Mabhiza zithi kazilalwazi lokuthi uMnangagwa uza kwethula nini usuku lokhetho. UMnangagwa utshele abantu eBhinga ngempelaviki ukuba uza kwethula usuku lokhetho namuhla. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana uJaramba isikhulumeli sikaMnangagwa. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ophethe uhlangothi lukahulumende lwezemthetho labanye akade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Kuvame ukuba umongameli ethule usuku lokhetho kugwalo lwe-Extraordinary Gazette. Amabandla atshiyeneyo athi asamelele okuza kwethulwa nguMnangagwa. Umnumzana Osalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change uthi sebelungiselele ukhetho oluzayo.
Silungiselele ukhetho esilenkinga ehlangana lapho ikakhulu indaba yevoters roll yikho sikhuthaza abantu bakithi endawo zonke ikakhulu emaphandleni kubana abantu bonke bekhangela kubana amabizo abo akhona yini kuvoters roll ngenxa yobana ukuze kube le nguquko elizweni kuzafuna izizukulwane zonke zeZimbabwe ziphume okuningi ukubana siyebhalisa ukuvota njalo siye-inspektha ivoters roll njalo siyevota ngolanga lokukhetha ukubana kube le nguquko eZimbabwe. Sesiyenza ke ukubana silungise iinhlelo zethu ubana siqalise ke umkhankaso officially.
Umnumzana Witness Dube ubona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT uthi labo sebemelele ukhetho lolu.
Ibandla le-MDC lililungele ukhetho besivele selilungele njengebandla ngoba yikho esakuthembisa abantwana beZimbabwe ukuthi sizaletha utshintsho kuhulumende ngendlela esemthethweni ezokhetho. Kodwa lokho kakutsho ukuthi asilazo insolo ikakhulu lonyaka nje sikhangela ukuthi kuzayithulwa amalanga okhetho silodaba olusekhotho lwe-delimitation.
Umnumzana Mabutho Moyo owebandla leZANU-PF uthi
ibandla leZANU-PF likhangele lizanqoba kukhetho lololuzayo. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezu kwayo, pheceleze singathi infrastructural development. Sikhangela ezomgwaqo, sikhangela amadamu, sikhangela ezokulima. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka. Uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi ehlelweni okuthiwa i-presidential support scheme.
Umnumzana Bernard Mpofu sakamuse Harare uthi usemelele ukuvota ukhetho oluzayo.
Ngulindele ukuthi ama-election nxa bengakhuluma ukuthi akhona anytime soon ngoba besikhona ku-ground sikhankasa. Kumelele lokhu, sesihlupheke kakhulu njalo kunye kusadingakala ukuthi abantu baze basikhombise kodwa sokumele thina abantu sikukhombise ngokuvota lokho sizimisele ngalokho
Kungethulwa usuku lokuvota amabandla asezaqala ukukhankasela ukhetho lolu elizweni lonke jikelele ukudaba olufanayo ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzura lithi lizazama ngazo zonke indlela ukudlilana kanye lentatheli izindaba uMonzura wethule lokhu namhla ngesikhathi ekhuluma lentatheli izindaba eHarare
That is not our problem prosecuting people
Uyekho asinkinga yethu ukubotshwa kwabantu asinkinga inkinga ikuba labo ababhala amanga ngochamisa lo bangumonzora kababotshwa kodwa lo obhala amanga ngabezana uPM uyabotshwa
uthi ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli izindaba zenze umsebenzi wazo zingathathi icele loba ukusekela amabandla ezombusazwe lokhu kugcizelwe unkosikazi Lindani Moyo omela iHarare edayile eParliamente phansi kwe-proportional representation ekucela besifazana
namhla sikhulume ngokuthi intatheli izindaba ziyakhalakhala ukuthi kuma-political parties zingazi ngabuya kumbe ukuzothatha izindaba kuma-rallies zihlangana lokuhlukumezwa
umnumzana Perfect Hlongane unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists uthi intatheli izindaba zizama ngamandla wonke ukudlelana kahle nebandla leli lamanye ezombusazwe
iqiniso ukuthi intatheli izindaba ziqhakathekile khumbula phela ukuthi umsebenzi wentatheli izindaba siwuthatha uphuma kusisekelo sombuso ukuthi silomsebenzi lomlando ukuthi abantu babe lolwazi lwalokho okwenzakala elizweni ngakho ke yikuqhakatheka kwentatheli izindaba ke lokho kodwa nxa sikhangele udaba lodlame kumbe ukusebenza kwabo sisiya kulolu khetho ukhetho lwedluleyo sibe labantu abahlukuluziweyo bezintatheli izindaba sibona sengani lokho yinto esifuna ukuthi siyivi
Umhlangano lo owenzelwe emahofisini kaMonzura eHarare ubuqoqwe inhlanganiso yeMedia Alliance of Zimbabwe ngeviki ephelileyo inhlanganiso le yenze umhlangano ofanayo leziphathamandla zebandla leZANU-PF leze Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Hina ngilithi i-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ipheke imboza kulandela ukungatholakali kwamanye amagama abantu ababhalisa ukuvota kugwalo lwabavotayo ole-voters roll. Kulabanye abalezikhundla eziphezulu kumabandla aphikisayo abangekho kugwalo lolu. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Izeki ivulele uZulu ukuthi ayehlola ukuthi amabizo abakhona ngaphansi kohlelo lwe voters roll inspection olwenziwa ilizwe lonke endaweni ezijeneye uvotelwa khona abanengi amagama abo akekho bekuxokozela amaofisi nezeki komlawayo amakhulu lamakhulu abantu bezonde amagama bezobuza ukuthi kungani amagama abo engekho ku voters roll umnumzana Amos Sibanda womunye walabo abaswele amagama abo kugwalo lolu
ngiyakhangela ibizo lami eBenside filling station ndabevele ngivotela khona kutoka kalisire kukuna pana siri Rio le sikarachi mabona kungafika kuma 10 kilometers
ukoko umankala elakhe ibizo balisusile avotela khona emganwini
namhla ngisusiwe ku B ibizo lami kalikho esenza ngakhona banengi bayakhala amabizo atshintshiwe asisakwazi singogogo ukuthi ngingaka ngizadinga udondolo ngisiya kuma khona le kuthiwa sengifakwe ku 25 khona lenketa
omelayo esigaba sebulawa e-central edale parliament inkosikazi Nicola Watson laye uswele igama lakhe kuluhlu lwamabizo abavotayo olwe voters roll
when I went yesterday to check my name on the voters roll at my polling station which has been my polling station ever since I moved to my house in 1987 at Christ the King I discovered my name was not on the roll
Isiphathamandla se-Citizen Coalition for Change, uSenator David Contant, laye ubambe wangaphansi ngoba igama lakhe kalikho kugwalo lolu.
Namuhla ekuseni, ngihambe mina mathupha ngalapho engivotela khona. Ngafika ngaswela izizo lami. Ngazama ngefoni 265 ngaliswela. Ngase ngisiya emahhofisini ezeki ngathola kuxokozela.
Angikwazi kumbe ibizo lami lizatholakala. Kana Archibald Chiponda, isikhulumi sebandla leZANU-PF koBulawayo. Uthi baningi abasekeli bebandla leZANU-PF abana magama angekho kugwalo lolu.
We have some party members, in fact.
Abasekeli bebandla
affected by this.
Nabo abasekeli amagama abo.
Some people are finding their names in the wrong place. Uhlupululu.
Abasekeli abasekeli bebandla eliphikisana. Wonke umuntu wezimbabwe.
Umnumzana Innocent Ncube obona ukuqhutsha kwehlelo zekomishini yezekobulawayo uchaza ngezikhalazo abahlangana lazo ezivela kuZulu.
Kube necategori 1 ukuthi imispost yakhe utshintshi lwaphiwa le-adress engasiyo. What happened lokhuyana angeke uchazele ngoba ngikwazi. Omunye abe le mispost maintains the same address kodwa-ke abe sesistem mispostive. Lwana kungenzakala ukuthi nxa within that area kungenzakala ukuthi asiyo mispost per se kuaffectwe i-delimitation le entsha.
Uya phambili uNcube sithi amabandla ezombusazwe wawatshela ngemingcele emitsha.
Ngesikhathi siyenza I explained to the political parties, ngababiza ama-political parties ngabatshela. Nxa kuyukuthi uaffectwa yile movement entsha akusela ngenye indlela, you have to live with it in your new boundary service that you have to go. Now we go to Kona, we start 265 Ashleyan, Gawoko completely. Then, see how Kambala is your Kangela, who locals with database yet.
Langa kulemboza ezeke umongameli Emerson Mnangagwa ukhalele ukuba uza kwethulela uZulu usuku lokuvota. Igqeda lingcwethu yesisekelo sombuso womnumzana Majobana Ncube uchaza ukuthi ukhetho lungaba nini.
UPresident angasazisa uZulu o isizwe ngosuku lwe-election. Kufuze ukuthi within 14 to 21 days i-nomination court ihlale all over Zimbabwe to receive amabizo alabo abafuna ukuthi bancintise ekhethweni within 30 to 63 days kufuze ukuthi kwenziwe ukhetho. So ukhetho nxa sikhangele i-delimitation report le ekhona nxa izasetshenziswa kusho ukuthi ukhetho kufuze ukuthi lenziwe anytime after 18 and 19 August.
Kusenjalo umkhonisi omkhulu wezincwadi zokuzalwa lezithupha umnumzana Henry Machiri uthi ukuthatha izithupha nama-birth certificate kuqhubela phambili eZimbabwe loba kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Ugatsha lokuthathisa uZulu izithupha luqhubekela phambili lulanda abantu yonke indawo lubaphathisa incwadi abazifunayo. Lokhu kwasukela ekuqaleni kukaNkwenkwezi kuze kuyegcina ekupheleni.
Uhlola amagama alaba ababhalisa kuvota ukhalelwe ukuba kuyagqitshwa kunsukwana ezilandelayo. Ngimele Studio 7 igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Bakala abantu eZimbabwe ngokukhuphuka kwentengo yempahla okungapheliyo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka okumangalisayo ikakhulu emkambo wensitha. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Okwamanje idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezimbili zamadola eZimbabwe i-1888 emkambo kahulumende. Kuthi emkambo wensitha libiza amadola azinkulungwane ezine 4,000 Zimbabwe dollars. Lokhu kwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Umnumzana Salvon yathi isakhamuzi sakobulawayo uthi amanye amavinkili asesala ukwamukela idola leZimbabwe.
Inkulunkulu zasabambeki abantu abangasebenziyo bathelenzi kunkanti bona abona abasebenza bavela kulaa nto abangayitholi ngoba sokudura kakhulu ngoba sokumore than 3 times or 4 times as much. Into engangivele ngiyithenga ngemali ephansi nxa ngisithi ihamba ngithenga ngeyusa kungani kuba ngconywana but iyusa kanye ifoli ngiholi bhondi. So umuntu ofoli bhondi mina ngiyabe ngiyizuza ibhondi kangiyizuziyusa akula lutho ngaphandle khonokho engakuzuza emasimini yikho sengikukhululela abantwana ukuthi badle ngoba impuphu asiyikwanisi. Impuphu isidura kakhulu ngoba nxa kuthiwa impuphu i-10 kg kuma 22,000 thina lapho vele kasiphili ngoba la imali ongayitholi ukuthengisa amatamatisi
Uyakhala lo Beno Ncube okunhlanganiso eZimbabwe National Students Union.
Uhulumende ngesikhathi eletha uZubco wayesithi yena uzolungisisa indaba yokuthi i-transport ama-private operators abesedulisa kakhulu i-transport intengo yakhona ibisikhwele kakhulu. Kodwa kathesi nxa sesikhangele ke isibuyele yalingana laleyo ama-private operators.
Umnumzana Effort Ncube umcebisi wenhlanganiso eye-National Consumer Rights Association uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Lanxa uhulumende ekhuluma ngokuthi uyalungisa ukuphathelene nentengo esikubona ezitolo ukuthi izinto lokho ezikhwela ziya phezulu. Izinto eziningi sezikhwele ngama 100%, 200%, 500%, 1000% ezinye ziyedlula lapho. Okusho ukuthi abantu abaningi vele kabasazenelisi. Singakhohlwa njalo ukuthi abantu abaningi elizweni vele kabasebenzi, abasebenzayo bahola imali encane. Kanti ke lalabo abasebenzayo bathola imali yeZimbabwe yona le njalo engasamukelekanga ezitolo eziningi. Lokhu kwenza ke impilo ibe nzima kakhulu. Kuyadingeka ke izinyathelo ezizakwenza ukuthi kulungiswe khona lokho masinyane.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Sinothile Mbano othengisa amaluba othi sebephila nzima abantu eZimbabwe.
Kuserious akuthengeki into ziyadula. Kumanga kuqonda siyabulawa indlala straight. Asazi ukuthi kumbe kutshontshelana kumbe kuyini. Siphila ngakona kungwavankwava anti Zimbabwe singekungwavankwava. Singekungwavankwava phela kusekho okunye. Kunzima. Kunzima zihlobo zami. Asazi.
Umnumzana Love Momoyo uyakusekela lokhu.
Ama-price emavenkilini vele asedula. Things are just out of hand. They're out of reach. Asisakwanisi. Wesi le bondi lelokuzeni indlela elikhwela ngayo, irate elikhwela ngayo. Ayivela kuhambelana. So we don't even know what how we're going to survive. Lapha sesiphila nzima, sibile ophila ngomusa wenkosi. Ukuthi inkosi yesigcinile ngoba vele even sesiphila njengenyoni, inyoni kayilansimi kodwa iyaphila. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu inxa isikhathi sakho sokuba singakakwani vele kawuphi. Uyakunika nje inkinga lokuthi uphile, but kodwa otherwise vele ukuphila kweZimbabwe sokunzima.
Kuleziphathamandla zikahulumende ezithi kumele kumiswe ukukhuphuka kwentengo yempahla. Abakubandla elibusayo bathi lokhu kwenziwa yilabo abafuna ukubusa kususwe ibandla leZANU PF embusweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sengangena kusigaba esilandelayo sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Namhla kunanzwa ikhefu lokukhumbula amaqhawe kwele Melika eleMemorial Day. Lesi sikhathi sokukhumbula abafela endaweni ezitshiyeneyo bevikela ele Melika. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Joseph Biden ubesemathuneni e-Arlington National Cemetery namuhla lapho obekuqunjulwa khona abafela empini. Emathuneni la kwabekwa abafika amakhulu amane 400,000. Sokafa abedlula kancane abangamakhulu ayisithupha lengxenye 646,000 soloko kwaqhamuka impi ye-Revolutionary War eyaphela ngomnyaka ka-1783. Lokhu kubikwa yi-military.com. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine lomkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin sebevumile ukuba behlangane lenkokheli yezwekazi le-Africa ukuze kudingwe indlela yokukhulumisana umlota. Ababili laba bavume ukuhlangana lenkokheli yakwele Zambia, Senegal, Republic of Congo, Uganda ne-Egypt. Izakhamizi yezonga abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo esabelweni seMatabele North zikhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga imithi kanye lamaphilisi. Abacubungula ezempilakahle bathi ziningi izigulane ezingatholi amaphilisi ngemfanelo. Kubika uNokutaba Dlamini.
Abahlaziya ngempilo kaZulu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kuphenyo lwabo lweRural Livelihoods Committee Assessment Report kumnyaka ophelileyo bethule impumela ethi izizalwane ezigoqela inani elifika kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasithupha ekhulwini 36% kusabelo lesi zilegcikwane le-HIV and AIDS njalo kwande imikhuhlane yokugula ingqondo, izifo zenhliziyo kanye lechukela. Abagulayo laba babika bengenelisi ukuthi ukuthola amaphilisi ngenxa yokusweleka kwawo. Izakhamizi zesabelo lesi zithi okwenza kube nzima kakhulu lapho besondla izigulane lezi yikuba kabatholi uxhaso kuhulumende ukuze benelise ukunakekela laba abalemikhuhlane engavamanga ukusilwa nje. Unkosikazi Elizabeth Maphosa oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili eyide owakhele esigabeni sevula indlela eWange ulohlupho lokonga indodana yakhe eyazalwa ngomnyaka ka-1987 egula ingqondo. Umfelokazi lo uthi usethanyele isibaya sonke ethengisa izifuyo ukuze atholele indodana yakhe amaphilisi ngemva kokuhlaselwa yisifo lesi esaqala ngomnyaka ka-2019 qede samemuka umsebenzi wakhe wobungcitshi ekubazeni. Uthi isiyehlule imizamo yokuthola usizo ezibhedlela ngoba babatshela ukuba lawo maphilisi lejekiseni kakukho.
Akusela mntanami, angisela lutho. Imbuzi zazikhona esibayeni wazibona umoya. Akusela lutho. Inkomo kangisela lutho, ngangile nkomo ezingu-13 zonke tya. Amaphilisi wona la every month. Ngoba kafanele angashoda lale ngalawo. Ungezwa kuthiwa nangu yanasegamula umuntu ngale, nangu yanasebulela inkomo umuntu ngoba uyabe engazenzi phela.
Esinye njalo isakhamuzi sekaChechete ward unkosikazi Christine Ndlovu olondoloza umzukulu wakhe olijaha elileminyaka elitshumi lanhlanu ogogekileyo emzimbeni uthi labo balohlupho lokunakekela ngesimo sendlala kanye lokungatholi amaphilisi ngemfanelo ngoba kwezinye izikhathi uyaphiwa kumbe kuthiwe kawakhokhele.
Wayehamba kodwa kathesi kasahamba, ugogekile vele akwanisi ukukhuluma, lokuhamba kakwanisi. Okwalukudla kwesinye isikhathi ngenza ukumfunza ukuze ngimncedise ngoba akakwanisi ukudla. Amaphilisi wangane aluhlupho kakhulu kuye ngoba ngelanga kufuzana athi amaphilisi amathathu. Everything nsuku zonke.
Umnumzana Bongani Maphosa usobhuku esigabeni lesi uyalufakaza udubo olubhekwe izakhamizi eziningi. Ukhale njalo ngokubakhatshana kwezibhedlela okwenza abanye begcine bedlula emhlabeni ngokuswela usizo.
Khona omunye umfana ohlala kobhuti laphana la uyisigoga olamaphilisi owathola but owathola ngokuwathenga esibhedlela abamniki mahhala. Sikhathi salayo ukuthi ukudla esilakho kakweneli. Lazi le nhlupho zokuthi amaphilisi uyabe usiyathenga.
Umnumzana Give Me Again Moyo, ukansila wakulesi sabelo, usola kakhulu uhulumende ngokunganakekeli abantu laba. Uthi uhlupho lolu lubonwa phose nguzulu wonke ompofu.
Abantu labana kabakhangelelwe nguhulumende, sihulumende abe lesikhwama esiqondana labantu bona ba. Esikukhalela ukuthi uhulumende kalethe le mithi ayilethe kuwona la amakliniki ngoba ningi abantu abanjalo. Abantu bangabantu kathesi bahlaselwa yindlala. Khuluma kanje ama villages vele izakhamizi kazivunanga kuhle isivuno sabo sibe sibi ngenxa yesomiso kade sikhona idrought ekhona esigabeni sethu.
Abezimvaka kuphenyo lwabo babika ukuba isabelo semathebelele North Silentandane kanye labafelokazi abaningi okwedlula ezinye kulizwe lonke. Abogajwa lwe-United Nations International Children's Emergency Fund babika ukuba inani labantu abedlula kancane izigidi ezine 4.3 million kugoqela abantwana badinga usizo lwempilakahle ngokuphangisa. Udokotela Admire Kurethu okhokhela uhlangothi lwezempilakahle esabelweni lesi kenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomsakazo we-Studio 7 esithi ubambekile ngoba usemhlanganweni kwathi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende kwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe, kaphendulanga umlayezo esimthumele wona ku-WhatsApp. Ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Inhlanganiso yabadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa eZimbabwe Community in South Africa yenza uphenyo lokuhlolisisa okwenziwa ngabalamaphepha exemption permits azaphelelwa isikhathi ngenyanga ezayo. Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumele senhlanganiso le othi sebephanyeke imibuzo etshiyeneyo enkundleni zokuxhumana. Ake sizwe uMkhwananzi ekhuluma ngophenyo lolu.
Sihlele ukuthi abantu bafica ngathi abaka-apply abaningi
singizama ukuzisisa ukuthi okwenza banga apply yini bamisho yini njalo singancedisa njani ngoba sizama ukuthi silandelane lokhathalo kwahulumende kwezomafezi ukuthi silunike into elama statistics phakathi ukuthi sinabantu sibezwa besithi so ngakho nayo sisponsanele ukuthi kwenzeka ngokusuku lwe-deadline sekufikile.
Ye, singathi kuyinokwenza ukuthi likwenze katesi njengoba ke sikwazi ukuthi amaphepha lawo abalawo aphelelwa isikhathi kunsukwana nje ezilandelayo.
Okwenza sikwenze ukuthi vele thina sihlezi sixhumene naba bantu and besekunanzelela ukuthi abantu abaningi babehlezi belinde umphumela wenkantolo. So-ke inkantolo isazokhipha lowo mphumelo wawo ngoba okwamanje i-judgment i-reserved asikwazi ukuthi imantshi yona izothatha isikhathi esinganani ukuthi itsho ukuthi yona ithini. Ngakho-ke sesiqala ukunanzelela ukuthi laba abanye abantu kwenzakalani mhlawumbe sibabuze. Yikho senze i-survey sicela abantu bayigcwalise le-survey ngobuningi babo basitshele nemibuzo ekhona phana bazame ukuyiphendula abangayizwisisiwe nje bazame khona lokho abangakwenelisa ukuthi baphendule kulokho esikubuzileyo ngoba sizamele ukumepha i-picture yokuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba abantu abaningi esixhumana nabo bathola ukuthi abaka-apply.
Ye, abantu lizabaxhuma njani khonapho-ke liyabe senza
i-online survey le link esiyithumela kuma-social media groups nani nje lapho sicela liyithumele kuma-social media groups elinawo umuntu nje uyaxofoza laphana abeseqala ukubona imibuzo uyabe iphendula eminye ngabo yes no eminye uyathikha khonokho okuvumelana nesimo sakhe asibuzi imibuzo epersonali sibuza nje ingenerali nje imibuzo enjengokufana nokuthi sewayi-aplayela na i-waiver ngoba abaningi abantu ukuthi bazobe-qualify kuma-mainstream permit kuzomele umuntu aqale acele isicelo sokuthi asuselwe imigomo le emehlulayo ukuthi ngabe wavela wabanokungena we-general work visa noma ngamanye ama-visa akhona.
Ye, kodwa siyabona vele njalo ukuthi kulabanye asebenikwe ama-waiver lawa akusitshele ngamafutshane kona.
Ye, bakhona hhayi sebebaningi vela sebewatholile ama-waiver. Ma usuyitholile i-waiver akusiso isigaba sokugcina, isigaba sokuqala kuthi ukuthi isicelo sakho sokucela sesivumakele. Siqala kuye phela ukucela i-permit le elingene nawe ma kuyi-general work visa uqala ukufaka phela naye isicelo futhi sokuthi ngicela-ke i-general work visa. Ungalibali ma umuntu ukuthi i-deadline i-30 June and asifuni thina ukuthi sibe sesizibona sesingathi nohulumende sesikhangelane ngamehlo ikanti abantu yibo abangaplayanga.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso ye-Zimbabwe Community in South Africa, besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Incwadi kwezenotho umnumzana Fundani Ndimande uthi abantu baphila nzima eZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwedola lelizwe. Sixoxe laye ngodaba lolu.
Isimo somnotho sibile eZimbabwe okwalezi nsuku hayi kulobunzima. Uyabona nje abantu abakhona la eZimbabwe owathesa bathwele nzima abantu bahola yonale ibhondi yonale bayethenga i-US dollar yona iyaphuma inganganani baphila nje ngokuyimali okuncane imali nje abasurvive ngayo nje inyanga isiyaphela ungayizwa hayi uyamangala uyethuka sibili ukuthi abantu baphila njani ukuthi iZimbabwe le ya nguNkulunkulu sibili ongenelayo. Isimo somnotho asimanga kuhle. Engikubona amakhampani lawa avalwa, uyabona abantu baphuma ngobuningi bephumela izweni. Iphupho kathesi lomuntu olaya eZimbabwe ngelokuphuma. Bazawa ngabantu mhlobo bani abantu bephilela izweni, baphilele ukuphuma bonke. Ilizwe lize livalwe njengelinye ilanga. Hhayi kulobu nzima.
Manje ubona ngazani kumele kwenziweni babandimani?
Engikubonayo indlela okungalungiswa ngayo. Kumele silungise zepolitiki kuqala kwenzela ukuthi i-economy phela ingabe yipolitiki. I-economy izimele yodwa isebenze njengama-economy wonke ezomnotho zisebenze njengazo zonke zamazwe wonke omhlaba. Phethe yakhona sibone ukuthi oBritain laboMelika bakwenza njani ezomnotho. Ezepolitiki zingangeneli kakhulu kweze-economy. Kuyekelwe abasebenza ngezomnotho basebenze ngendlela efaneleyo. Bangangenelwa kakhulu ngama-politician. Ye, bona ngani kungatshintshwa lokhu ngokuthi abantu bephatheke kwezepolitiki, baphatheka ngokuvota. Kumele kutholakala abantu bevota, kungabi la bantu laba bathi no thina siyingeni le yepolitiki. Bazalungiselwa ngubani? Isimo simi mazonzo so. So yikho engikubone ngani hayi kungasiphathisa sibili.
UMnumzana Fundani Ndimande, incwadi kwezenotho, besixoxa laye ekobulawayo. Kulayi doku namhla sixoxa ngokuhlolwa kwamabizo ugwalo lokuvota ole voters rule eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo. Abantu beZimbabwe bamelele ngamehlo abomvu usuku lokuvota lonyaka. Kuyaxokozela endaweni zokuhlola amagama egwalweni lwabavotayo le-voters roll ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu. Sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo. Umthombo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Teerera chirongwa chedu, teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakamuri yeZimbabwe.